Siyalambulela kwesithathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi sithemba kuye Moyo Umanyoni, yena oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, ongomunye wababotshwa betshengisela phandle kwewekela yeRainbow kobulawayo besola iziphathamandla zalinkampani ngokuqhatsha abantu abangaveli kwelemandebeleni.
Into eyenzakale ngapha kobulawayo njengalapha kobonumber 2 laba lapha elobhengula abantu balimele ngoba kade ngike ngakhuluma labanye ngithi hayi eWestcom ake sabeka lokhani labantu bangifuna kababonwa nxa besiyanika isithwala kumele ukuthi ngosi ube usunjani usuhambile ukuyanika isithwala lowo muntu wakho obotshiweyo. Senginaye umuntombazana abathi walutha ngendlela kwesinye isikhathi okhuluma ngakhona ophathwe ngakhona yabona nje ukuthi hayi komthokazi singama-second class citizen elizweni leli.
Sesikhuluma ngokubotshwa kwakho lapha, bekunjani khona esitokisini?
Ingcekeza emajele nezitokisini. Ngiyakutshela ukuthi lapha dengalise khona iy'ngubo zangifuna bezivele zizinikela isichemo engakwaziyo ukuthi yeyichemo yayichemwa nini ngolwesingaki. Isitokisi sakulelekisa ikhindethi yakunayo khonapho ayiflashwa, iflashwa phandle ukuthi ungaphatheke kusuku ubanje isiku uzalala unikelwa njalo ngoba uflashwa phandle. So kunzima vele.
Kulula yini lokho elikulwelayo? Sibona ukuthi amanye ababandla ezombusazwe awejayelanga ukukhuluma kabanzi ngalolu daba lobandlululo. Liyathola usekelo yini ebantwini kumbe abalizwisisi?
Ngingathi kumabandla aphikisayo ungananzelela akukaze kube khona ibandla elimela abantu besindebeleni. Amabandla akhona kathesi engathi akhona ngamabandla avelela eHarare okangangokuthi vele yibona abantu ababhenefithayo. So kuba nzima kibe ukuthi bengakhulumela umthwakazi ngoba bona bayini bangama-beneficiaries. So thina yithi esinjani esiluzayo ebantwini bakithi abakhona komthwakazi. Indaba esikhuluma ngayo bayayivusisa kahle sibili, kodwa uhlupho olukhona abantu bakithi bayesabiswa kakhulu ngoba ngakhuluma ngendaba lapho enzelela khona eTholotsho abantu bayethuselwa ngokuthi abasoze bephiwe umumbu ovelela uhulumende, abasoze bebhale enhleleni ezivelela uhulumende bengasapota enye iphathi engasiyo zani phiwe. So yiyo into eyenza ukuthi kwesinye isikhathi nxa sikhuluma indaba lesiyikhuluma bayizwa ngoba baphila ngaphansi kwayo, esebesesaziswa ngoba bafunayo bakhonoko obuncane babukhothayo babona ingane kurayini, kodwa bekungayisithi ukuthi kuyabaphilisa bona labantu ababo ngoba kathi sitofa ungahamba eTholotsho akulamuzi weTholotsho olomntwana osebenza under government. Abantwana bonke base-South Africa udinga usola ukuthi umgodla i-50 kg yizayenzani ngoba lenyanga yiqesi. So yikho thina abantu bakhe sisatela khona ukuthi hhayi singaphileli ukudla, thilelani impilo enekusasa ngoba i-South Africa iyavuka iphelile kusasa. Ngoba nxa umuntu esebenza la amathuba awafanani lanxa umuntu esebenza kwelinye ilizwe.
Silibonile lilwela okokuthi kuqhatshwe abantu bemathebelelendi, salibona lilwela ukuthi kungafundisa ababalisi abangakhulumi ulimi lwabantwana esikolo, lokunye nje okuninginingi. Lingathi liyaphumelela kule imikhankaso yini?
Akahlonipha amalungelo ethu ngoba sisakhuluma sisavalelwe emajele ukuze sibone ukuthi sesizwakele, sesihlonipheka izikhalazo. Umhlanga sizobona thina nxa sikhuluma ngolutho singaboni sokugcele ini amapholisa sesifake emavenini sokuthiwa sihambe ngayo.
Ibusasa yebandla lakho ibona injani?
Ya, ibusasa lebandla libona likhula kakhulu ngoba esisakufundisa ukufundisa abantu bakithi kubona bezwisise injongo kamthwakazi ukuthi umthwakazi ulwelwane ngoba nto izini bona ade besibona sazama ukuxoxisana nabantu sithi siyayibona yini into esiyilwelayo thina. Thina kasilweli ukuthi silwele into engekho, silwele into ephilayo. Bengaze besibophe, bengaze besibulale, umthwakazi asoze aphela amandla. Noma kuzothatha iminyaka eyi-20, ngoba kuzothatha iminyaka eyi-100, kodwa umthwakazi injongo yakhe sisawubana yiphumelele. Ukufaka kwabo emajele, lokusithaya kwabo, lokusenzani kwabo akusoze kwasiqeda amandla. Kulivangeli leli kuzolume abantu abethu belithole ilungelo labo abadala babo balilwela leli lizwe kumele bezinze izithelo zangikhona, hhayi ke sithule njengathi
leyo balaleli ibingqoqo lo nkosikazi Themba kuye Moyo uManyoni eyisiphatha amandla semthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.